VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 17 kuNkwenkwezi 2020 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, liyakhuphuka inani labantu abalomkhuhlane we coronavirus COVID-19 eZimbabwe. Kulabanye abakhala ngemfundo yabantwana.
Akula ma radio, akula ma television, le network yangkhona iyahlupha.
Kuleziphatha amandla zikahulumende ezithi alamanga amalunga ebandla le-MDC athi athunjwa ngabacatshangelwa ukuthi badlelana lohulumende weZimbabwe.
Abductions are being used by opposition leaders to ensure that the government has a bad image, government is seen as torturing its citizens and breaking international law.
Ukuthunjwa lokhu kwenziwa ngamabandla aphikisayo afuna ukuthi uhulumende akhangeleka engani uphahlamisa ilungelo likaZulu.
Kodwa abebandla le-MDC bakuphika lokhu. Sizalethulela ezabatsha, ezamasiko lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Sokulabantu abedlula amathumi amane 44 asebetholakale belomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe. Abafika phose amathumi amabili sebesilile, kuthi njalo abanye babhubha. Okwamanje sokuhlolwe abantu abafika phose inkulungwane ezingamathumi amathathu 27,059. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University City, abantu abedlula izigidi ezine lengxenye 4,651,000 sebetholakele belomkhuhlane lo. Abanye babo sebasila, kuthi njalo abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 312,000 babhubha. Kwele Melika sokulabantu abafika phose izigidi lengxenye abalomkhuhlane lo. Sokwabhubha abafika phose inkulungwane ezilikhulu 89,000. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa esithi luzaqhubekela phambili uhlelo lokuhlala ezindlini kusenzelwa ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Kukhangelelwe ukuthi uhlelo lolu luzahlolisiswa ngemva kwamaviki amabili ukwenzela ukuthi uhulumende abone inyathelo angalithatha. Kulabanye abantu abakhonona ngohlelo lolu, kube labanye njalo abaluthakazelelayo besithi lunceda ekuvimbeni ukumemetheka komkhuhlane lo. Uhulumende uthi izikolo zizavulwa kancane kancane ukwenzela ukuthi abantu bengathelelani umkhuhlane we-COVID-19. Uhulumende uthi abaloba imihloliso yibo abazaqala ukubuyela ezikolo. Kodwa akucaci okuzakwenziwa ngabantwana abalokhu behlezi ezindlini abakhangelelwe ukuthi balakho ukufunda emsakazweni we-ZBC. Uhlangothi lwezemfundo luthi luzahlela indlela yokwethula izifundo emsakazweni nxa uhlelo lokuvalela abantu ezindlini luqhubekela phambili. Omunye wabakhala ngalokhu nguNkosikazi Chipokumbo ohlala esiqintini senduna uTategulu eCholojo.
Akula ma radio, akula ma television, le network yangkhona iyahlupha. Vela akula station se radio esibambayo, la ma radio yangkhona abantu kabalawo. Besicela ukuthi i-government ngabe yahlala phansi bebonisana ukuthi thina esikomnyambambile abethu abantwana bazathola njani lezo zifundo, ngoba kunzima. Abantwana sebebuyele emuva kakhulu ngokungafundi. Besicela sibili ukuthi i-government ilwise ngamandla wonke ukuthi izifundo lezo zifinyelele ukuthi zifike ngapha kwabethu abantwana, ngoba singelayo imsakazo, singelayo ama-television, singelalutho nje, singabantu nje.
Uthi impilo yabantwana isengozini.
Buhlungu ngabantwana abangafundiyo la ngokuthi i-government iplani ibuyele emuva, abantwana bebuyele emuva. Abanye bayabhala i-O-level, abanye bayabhala i-A-level, abanye ngo-grade 7. Bazabhalani vele kathesi, kuyini abaza kubhala? Hayi, besicela ukuthi i-government ibone iplani. Siyacela sibili.
Omunye njalo umzali ongumbalisi uNkosikazi Nomathemba Ncube uthi kunzima ukuthi abantwana bafunde besebenzisa ubulembu be-internet.
Uhlupho olukhulu yikuthi ayisibo bonke abantwana abalamafoni angena i-WhatsApp, abakwanisa ukuthi bangene ku-internet. Uhlupho lwesibili ukuthi i-internet yona ngwayo ukuthi beze bekwanisa ukuthi bayithole iyadula. I-Wi-Fi iyadula ukuthi balutshwana abantwana abangokwanisa ukuthi bajuselwe i-Wi-Fi yokuthi bangene ku-internet. Singathi besebenzisa ama-bundles, ama-bundles angkhona ayadula. Abantwana vele basuze bekwanisa ukuthi bethengelwe ama-bundles ukuthi bafunde besebenzisa i-Wi-Fi ezindlini. Njalo amagesi awatholakali lula, amagesi ayahamba, ayisikho ukuthi ahlezi ekhona. So ukuthi isikhathi esiningi abasuze bebe befunda ngenxa yokuthi i-Wi-Fi izabe i-off, kuyabe kungela internet that iyabe ikhona ngaleso sikhathi.
Ingcweti ebona ngokwethulwa kwemibiko ebulenjini be-internet, umnumzana Robert Ndlovu uthi kunzima ukuthi abantwana besikolo basebenzise ubulembu be-internet.
Khathesi kula ma-frequencies amaningi ngabe bayangenela kuma-data prizes la ukuthi benelise, ngoba ngithe mbheka nje manje i-700 megabytes ngenyanga it's about $200 iconnect. Ingaphathisa kakhulu Dube nxa ufunda into ye-audio. Singabonani, ungala kubonani, kube i-audio nje like ama-podcasts. Uyabona ama-podcasts lawa, ama-audio lessons. Kodwa ungavele kube le-video, i-video iyadla iphendulo.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngezemfundo luthi abantwana balakho ukufunda okulesi sindo nxa kusetshenziswa imisakazo. Luthi kunzima ukusebenzisa ubulembu be-internet ngenxa yokuthi akula mali. Ezinye iziphathamandla zikahulumende labalandeli bebandla le-ZANU-PF bacabangela ukuthi amalunga ebandla le-MDC athunjwe ngolwesithathu atholakala etshaywe kabuhlungu akhuluma amanga. Abanye abakhuluma ngalokhu ngumnumzana Energy Mutodi, umsekeli womphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko, umnumzana George Jaramba ozibiza ngokuthi nguJamanda ebulenjini bokuxhumana obeTwitter labanye abambalwa. Bake bakwethula abanye babo lokhu kuze kuthunjwe uDokotela Peter Makombeyi, owayekhokhela inhlanganiso yabodokotela ababekhalala umsebenzi. UDokotela Makombeyi watholakala ematasatasa egangeni etshaywe kabuhlungu njalo wahlatshwa ijekiseni ngabantu abamthumbayo abacatshangelwa ukuthi babedlelana lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Okwenziwa kumagombeyi sokwehlele unkosazana Joanna Mamombe, unkosazana Cecilia Chimbiro lonkosazana Netsai Maroba abathunjwe ngolwesithathu betshengisela eHarare. Umutodi uthi abantu laba abathi bathunjiwe bazenzisa.
These abductions are being used by opposition leaders to ensure that the government has a bad image, government is seen as torturing its citizens and breaking international law.
Ukuthunjwa lokhu kwenziwa ngamabandla aphikisayo afuna ukuthi uhulumende akhangeleka engani ukhahlameza ilungelo likaZulu njalo wephula imithetho ehlonitshwa ngamanye amazwe.
Deciding on a military intervention against Zimbabwe. And they are entertaining these hopes.
Bafuna ukuthi amazwe anjengelizwe leMelika lijezise eleZimbabwe ngokungenela ngebutho elizweni lethu, hhashi izijeziso zenotho kuphela. Yikho abakufunayo abantu laba, abafuna sihlaselwe ngamazwe asisondayo.
Uthi kukhanya engani abantu bayathumbana kubandla le-MDC njengoba kulokuxokozela kubandlaleli.
Haven't you seen that Monzora is taking a huge chunk of their membership? Chamisa is also has also some support. Monzora, that Monzora has some support. That Togozan Kupe has some support.
Abona ukuthi uMonzora uButsuri loThokozane Khuphe sebezibambile kubandla leli. UChabisa laye ulabo abantu kodwa kulokuxokozela okumangalisayo kubandla leli.
They start alleging that they have been abducted by the government so that the government has a bad image and is criticized by international players. So
bahamba emaphandleni lapho abafika bezilimaza khona bese behlaba umkhosi bathi bathunjwe ngabantu abadlelana lohulumende ukwenzela ukuthi uhulumende achothozwe emhlabeni wonke jikelele.
But they only cry when it comes to the camera. These are comedians who are trying to create a bad image against the government.
ungabahambisa kudokotela kuvela sokalo ukuthi abantu laba bayasiphilela bayabobotheka njalo bakhala kuphela bengabona amakhamera abantu laba bayadlala nje engani ngabalingisi bayadlala sibili
and trying to remove a constitutionally elected government through hook and crook.
Kodwa ke abasekela ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa bayakuphika lokhu. Omunye wabo umnumzana Edwin Ndlovu ohlala kobulawayo.
So manga abantu bathunjwa bayethaywa bahlukunyezwe bandiswe ingcekeza labo amantombazana abathathu yikho okwenziwa kibo bathathwa ngamapholisi ingane bayabotshwa kanti bahanjiswa kwimilishiya ke yezane PF yibabayabathothayo babathaba abalimaza sesibonile amavidiyo sesibonile lezithombe ukuthi yinto eyenzakalayo basesibhedlela bazwa ubuhlungu la mantombazana amathathu.
Amapholisa adikazi lutho ngokuthunjwa kwabantu abathathu laba abalaliswe esibhedlela okwamanje. Kulabantu abaningi abathunjwa ngesikhathi sombhuqazwe kwekhukhurawundi leminye iminyaka ilizwe leZimbabwe selibuswa ngabantu abansundu. Abanye babo lokhu bengabonakali kucatshangelwa ukuthi babulawa. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa lithi kumele kuphenywe ngabazimele bodwa ukuthunjwa lokukhwehlanyezwa kukankosazana Joanna Mamombe, unkosazana Cecilia Chimbiri lonkosazana Netsai Marova abathunjwe ngabacatshangelwa ukuthi ngabadlelana lohulumende weZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Unobhala webandla leli obona ngezokulondolozwa kwamalunga unkosazana Maureen Kademaunga uthi kumele luphenywe lolu daba ngoba kwephulwe ilungelo likaMamombe omele iHarare West edale lephalamende labanye bakhe.
Chatukungotaura ndechekuti vanhu vedu vakabatwa paroadblock paiva nemapurisa
amapurisa athatha abantu lava kuroadblock vahanjiswa eHarare Central Police Station emapoliseni njalo lanamuhla kasiguqukanga kunkulumo laba bantu bathathwa ngamapholisa kumbe ngabezomvikela bahanjiswa enkambeni yamapholisa basuswe enkambeni basiwa egangeni lapho abahlukunyiswa khona bedliswa ingcekeza yomuntu banathisa imichemo yabo bephathaphatha langezitho zemizimba yabo zensitha
kumiswa wethu yawo pamwe chete nokubahlwa zinakunaka panembo zawo.
Uthi lokhu kwephula iziqondiso zomthetho womhlaba wonke jikelele owulondoloza ilungelo labesifazane owe-Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women lokuchaya abantu. Umnumzana Henry Chimbiri uyise kankosazana Cecilia Chimbiri uvumelana laye.
The police are not supposed to allow such a thing where they arrest.
Amapholisa akumelanga bavumele izehlakalo zalolu hlobo zisenzakala ukuvumela izigilamkhuba ukuthi zithathe abantu abayabe bababuphile. Uyasibonisa ukuthi akusela mthetho osalandelwa elizweni. Angisawathemba amapholisa mina lanxa ngangiwathemba esikhathini sangemuva. Akusela za police charter eZimbabwe. Uhlupho olukhulu elizweni lubangela ngumbuso oesilawo. Ilizwe kalisawulandeli umthetho. Izenzo zabo kaziguqukanga kodwa uZulu kakuboni lokho.
Zimbabwe are failing to understand this rogue element.
Olwela ilungelo likaZulu umnumzana Mlindelwa Mancitshana laye uthi kungumbono omuhle lowo.
Eminyakeni esanda kwedlula sikubonile njalo bethembisa eDavos ukuthi hayi sokulamakomiti abekiweyo kodwa lanamhlanje lokhu isicathulo sikhala ndawonye nje lothe wazama ukuthi uyakhonona ngalokhu nalokhu awela kusasa kaliboni. So ukuthi sikhangelele ukuthi kuzaba nomehluko ozalethwa ngulo onguye okudalayo futhi lokhu angiboni kuyinto engathembisa uZulu weZimbabwe.
Uthi kuyadanisa ukuthi ukuhlukunyezwa kwabantu eZimbabwe kuqhubekela phambili loba uMnangagwa wasusa owayengumongameli uMuyi uRobert Mugabe esikhundleni esithi uzalungisa konke okubi ayekwenza.
Sokuyinto esobala ukuthi ingwe ayiwatshintshi amabala ayo. Imisebenzi yabadala ivele iqalile khatshana yobuncindezeli udlame locuku ebantwaneni beZimbabwe. Isihluku esenziwayo siyaqhubeka ngoba kuyiso phela esibenza babelokhu bebambe intambo zombuso.
Ibandla leMDC lithi nyakenye kube lamalunga abo afika phose amachumi amahlanu 49 ahlukunyezwa ngabacatshangelwa ukuthi badlelana lohulumende weZimbabwe okhokhela uhlangothi lwezokukhitshwa kwemibiko kubandla lezanu-PF umnumzana Tafazwa Mgwadi uthi kuyinto eyayihleliwe njalo bazinyamalalisa abathathu laba njengalokho okwenziwa ngudokotela Magombeyi lonkosazana Samantha Gonyeti Kureya. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ingcweti kwezemithi ezidabuka kwele Melika lakwamanye amazwe agoqela ele Germany sezihlolisisa umuthi wakwele Madagascar okuthiwa welapha umkhuhlane we-COVID-19. Ele Madagascar lithi umuthi lo uyasebenza okumangalisayo. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Singalitshona njani zulomuhle lapho likhona endaweni zonke zomhlaba ezijiyeneyo. Namhlanje ke sibamba udaba lwesithembo. Ngilo baba umnqondo obanzima Gonya, lo mama usakhile Liline uMadube. Lezi ke zincwadi zamasiko esintu. Sikhale ngawe Madube, isithembo usibona njani mama?
Khathesi hayi sokuhlupha ukuthi umuntu angaphunguka lesithembo. Yeye bakhona abasabakhulelwa kwesi sithembo but awusavamanga ukuthi sekule mikhuhlane eminingi ekhona engafuni ukuthi abantu bengaba sendaweni e-1 beshiye ubaba oyi-1 ngesikhathi esisodwa but kudala kwakungaso problem. Ogogo bethu babephila kuso nesithembo but hhayi insuku esesiphila kizolezi sezirongo isithembo hhayi asisasebenzi.
Ye Magonya, nantu daba lolu lubona njani ba?
Hayi ngiyamuzwa umama uMadube mfowethu. Sokuthi ngakuthiwa uyelula ukuthi kuyini ngesuku zalamhlanje okwenza isithembo kungasilungeli. Ngaphandle kwemikhuhlane yonale ingula makhwapheka somkhuhlane ukuthi ngumkhuhlane oqalwe ngumgabi umkhuhlane oze lamangisi ingula makhulu ivele ikhona. Lokala kuthi umama uyenaba nje ukuthi kesizwe ukuthi kanti khona okwenza ukuthi isithembu ethi yena izolo besiqondile ngesuku zabo babamkhulu namhlanje kasi saqondanga kuyini.
Madube umpendule konako.
Ngizazama ukuthi ngichaze kabani. Ngensukwini zakudala isithembo sasisebenza ngendlela ezijetshineyo. Ngizanika umzekeliso wokuqala. Ensukwini zakudala ngakwakukwanisa ukuthi udadewethu angayendela koNdlovu ayende angatholi inzalo. Abantu bakoNdlovu babevuma ukuthi mina ngingumnawakhe kamadubwendele ngayo. Ngiyakwanisa ukuyathathwa futhi nguNdlovu sibe ngabafazi ababili kuzala umntwana. Phinde futhi kwakusikhangelwa ukuthi koNdlovu kule nkomo abantu bakoNdlovu abantu abanothe njani esipayeni abantu abaveli benjani ukuthi kuyabe sokhona konkhana abadala ukuthi babesithi uNdlovu vele ngumuntu okumele ukuthi uyathatha abafazi ababili abathathu njani inkomo zifone yalobola. Kwakuyilokhwana ukuthi sisindo sokuthi xa kungokukhumalo ukhumalo vele uyabe elabafazi abaningi njalo ule nkomo kuyalinywa kuyadliwa kuyasuka ukuthi omama bekhona khonapho bebaningi abantwana bevele babaningi umuzi wakhiwa waba umuzi omkhulu olesi sindo lokuhlonipha. Khathesi ukuthi sithi singomama siye kugcwala koNdlovu sigcwale sibe ngu-2 sibe ngu-3 nemikhuhlane le esikhona lempilo esesiphila kuyo kulezi nsuku hayi akusavumi njalo asiselasi sinikelisane sasilabo mama bethu ukuthi babekwanisa ukuthi sibe ngabafazi bakaNdlovu bengu-4 bezwane bephile kuhle abantwana babazali bakhulile khonapho babakhulise kuhle bangene isikolo baze bayende kube chain kube njalo kungele olwane. Manje impilo esesiphilakhe sinazo sibe ngomama ababili ubelengiza ukuthi hawu ke watshontsha ngayo vila kubi right. So isithembo sasibasebenzela kathesi hhayi asisebe.
Ye baba Makhosi.
Hayi ngiyamuzwa umama uMadume lapha. Engikubambayo kusekuthini izolo isithembo besilungile ngoba yokusenzakala ukuthi umnunzana athathe umadube umadubezi efike ekhaya lapha swele inzalo. Xa umadubezi eswele inzalo ke umna wakhe ube uyeze ekhaya lapho ukuthi azomzalela abantwana. Eyadeni bakhona abafazi ababevele inzalo bengabi layo. Njengoba nje lamhlanje asesekhona abanye omama ukuthi inzalo kabalayo.
Hayi, udaba lethu luma lapha kwalamhlanje. Ngithatha leli thuba ukuthi mbonge ubaba uMnqondo Banzi Magonya, lo mama uSakhile Liline uMadube, lezi zingcweti kwezamasiko esintu. Kasihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo.
Sigcina amasiko
wethu.
Soke isikhathi sabatsha.
Yebo yebo yebo, mthakazo omuhle Zimbabwe omuhle. Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike Gobe. Namhla kuhlelo sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus. Sixoxa loNkosi Khona Dibidi, omsakazo we-Community Podium TV. Dibidi, ngiyakwamukela kuhlelo. Ukubona njani lokho okusanda ukwethulwa nguhulumende esithi uhlelo lwe-lockdown luzaqhubekela phambili ngokwesikhathi eside eZimbabwe?
Singakhangela ku-first lockdown ye-21 days, kwakule ndaba zempuphu, kwakule ndaba zokuthi abantu abaselazimali. Khathesi sesikhangela lo daba lwamanzi kobulawayo. Council announce ukuthi khona izakhamizi zithola amanzi kanye ngeviki. So uhulumende maye sithi i-extension isigezelelwa okungaziwayo ukuthi phela nini, kutsho ukuthi sokumele uhulumende laye yenze imizamo yokuthi khona angenele endabeni ezi-affect abantu.
Sizwe umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uhulumende uzavula izikolo ngesikhathi esimfitshane esizayo, kodwa bazakwenza ngama-phases, beqalisa ngalabo abakumele babhale imihloliso yabo. UZulu uthini mayelana ngalokho?
Daba lwezikolo lelo liyahlupha kakhulu. Izakhamizi esixoxisana lazo ziyabuza ukuthi izikolo zona zivulwa nini, ababhalayo kakhulu bazabhala njani, ngoba sinazeleke ukuthi izimiseki ngesikhathi kuvalwa i-lockdown iya-extenda ukuthi abantu sebengakwanisa ukuthi bebebhadale ama-exam fees, ama-center fees wona lawo. Kodwa esikubonayo ukuthi abazali information yona leyo bayithola namuhla, ama-students labo sokumele ukuthi bebone ukuthi bayalungisela lapho imhloliso yena leyo njengoba kuthiwa izaba khona. Ngoba emavikini adlulileyo izimiseki bikhuluma ukuthi khona ama exams kaJune aforwardwa nge-4 weeks, na izinto zingatshintshanga. Njalo okuhlupha abazali ukuthi abantwana bazasuka njani besiyezikolo zabo.
Kunezinye izikolo eseziqalile ukusebenzisa ubulembu obe-internet, ukubona njani lokho?
Luhlelo luhle kakhulu, kodwa mase sikhangela kwelakithi eZimbabwe kuba lohlupho, ngoba sibonile ama-private schools sebeqalise luhlelo lolu, njalo abazali bayabhadala ukuthi bebe lohlelo lalolo, njalo kusho ukuthi babe layo i-inthanethi ezindlini, njalo lalawo magadgets okusebenzisa. But mase sikhangela nje uZulu jikelele, the ordinary person, kuba nzima kakhulu ukuthi abantwana bekwanise ukuxhumana nabo abalisi babo ebulenjini. Ngoba ababalisi esingathi ngaba bafundisa ezikolo zikahulumende abalawo wona amakhompyutha abo esingathi bayathengelwa uhulumende.
Kulabantu abakhuthaza uhulumende ukuthi aqale phela ukusebenzisa ama-radio kanye lama-TV station ekufundisweni kwabantwana esikolo. Awusitshele umbono wakho.
Umbono wami uhlelo lolu luhlelo oluhle kakhulu. Umbono wami ukuthi kungcono ukuthi kwenziwe ama-station akhangele kweze education, singahlanganisi lala ama-station esivele sila.
Thanda ukubonga umnumzana uNkosi Khona Dibidi ngokuthatha lesi sikhathi ukungena kuhlelo. Sorazo muhle, sesifikile emaphethelweni ohlelo namuhla. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sikhangela udaba lomkhuhlane we-coronavirus. Ofisa ukuxhumana lami lakho kungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMy3, yona i-username yami. Kwanele kwalamhla, sohlangana ngolwesibili khonapha emsakazweni we-Studio 7. Olevalisayo ngenjabulo, igama lami ngumaikhobe. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Sike sizwe namhlanje ukuthi untukamela inkomo usiphatheleni kwezokholo lwesiKristu.
Isikhathi sohlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda igama lami ngontungamili inkomo ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyakhola inkosi ligcinile
usiphatheleni namhlanje
bengifuna namhlanje sikhangele lumbhalo okuMarko chapter 4 iverse nga 35 siyefika kuverse 40 indaba ejayeleke kakhulu uJesu ethulisa isiphepho ngibale lapho ngalolu suku sekuhlwile wathi kibo asiwelele ngaphetsheya ngakho bathiya ixuku bamthatha bahamba laye njengalokhu ebesemkolweni eminye imikolo yayilaye kwavuka isiphepha esikhulu somoya amazingo aphoseka emkolweni waze waqala ukugcwala kodwa yena wayelele emqamelweni ngemuva bamvusa bathi mfundisi kawukhathali lokuba siyabhubha na wavuka wakhuza umoya wathi kulo ulwandle thula uthi zwi umoya waqhamuka kwaba khona ukuthula okukhulu wathi kubo kungani lisesaba kangaka na kalikabi lakho ukukholwa kangaka na ngiyakhula bazalwane namhlanje ukuthi nxa sikhangela lindaba siyazibona lathi siphakathi kwayo nampa abafundi bakaJesu loJesu bephakathi kwesiphepho esikhulu amavinqo ayesephosela emkolweni wabo amanzi usugcwala lomkolo ungakuduka into yokuqala efike engqondweni yomuntu ikwesaba okukhulu kakhulu sonke nxa siphakathi kwesiphepha sonke nxa siphakathi kwento esinika inkinga empilweni sonke nxa siphakathi kwenkinga enkulu kakhulu singakwazi senzeni sesididane ingqondo akula kudla ekhaya kuyaliwa ekhaya asikwazi kule COVID-19 umbe sutsheli ukuthi ulayo yinkalakatha yento le esenza sesaba nxa usizwa lindaba usuqalisa ukucabanga abantu ukuthi kanje uzibani sowabhubha ngalinto kanje mina imithado yadilika kanje lokhu kwenzakala ngakho ukwesaba yikho kugcina kusibusa empilweni zethu kanti uNkulunkulu ufuna nxa singene phakathi kwesiphepha nxa singene phakathi kwenkinga sikulande lokhu silokholo ilizwi likaNkulunkulu yilo kumele likuthwale uze uchaphe uye ngaphetheya kwalenkinga ophakathi kwayo ilizwi likaNkulunkulu kumele likuthwale ngokholo uphutshe phakathi kwesiphepha phakathi kwenkalakatha yodubo uthi usuphutshile usungale la ube lobufakazi bokuthi uNkulunkulu ungisizile ngithi kuwe vusa uNkulunkulu lo Jesu ophakathi kwempilo yakho nxa usuphakathi kwesiphepha ungagijimi enyangeni ungagijimi uphaphatheke uzama amaqhinga akho ungagijimi uthi akonke sokuphelile empilweni vusa uJesu osempilweni yakho uNkulunkulu uyakusiza nxa usumvusile uNkulunkulu kamangali ukuthi sokule COVID-19 lamsezesaba hayi kakunjalo uNkulunkulu ayevele yazi ukuthi COVID izaba khona njalo uyakwazi lapho ezaphela khona njalo uNkulunkulu uthi kubo bonke laba abakholwa kimi ngizabavikela ngakho ke namhlanje ngifuna ukuthi uvuse uNkulunkulu osempilweni yakho ukhole ukuthi uyakwanisa ukusikhuza leso siphepho asithulise siphile sithi zwi phakathi kwempilo yakho
akuyiphethe mfundisi
asithandazeni baba igama likaJesu sithandazela abantu abakho abazwile izini lami ngithumayela sithandazela ilizwe lethu leZimbabwe siyathandaza igama likaJesu ukuthi kuzo zonke iziphepha ezikhona sithi kizo thula zwi lalela ilizwi likaNkulunkulu baba siyathandaza philisa abantu bakho kulabo abalenkinga kumbe izimali kumbe kulwisana ezindlini akube lokuthula akube lokuphiwa okuvelela kuwe ngegama likaJesu siyathandaza baba guqula izimo lesimo selizwe lethu lesimo sabantu bakho abalalela izwi lakho namhlanje ukholo lwaqalisa ukuphakama empilweni zabo baba siyathandaza ukuba babusise kuleli viki elizayo baqalisa ukubona ukusebenza kwakho lamandla akho empilweni zabo ngegama likaJesu niyathandaza amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo.
Siyabonga Jahel Dala untungamile inkomo. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Liyakhuphuka inani labantu abalomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu olwanamhlanje olivalelisayo ngoKip Stube.